Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 21 kwenkwezi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Seliqongela yakwa bangamashumi amane lathoba minembili 48 inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe uthi asebelalo leli gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,027,732.
Amanzi angenayo edolobheni esesiwatreate esibamalutshwana esesikwenza njengedolobho sesingezelile ama-hours lapho esihlala khona singala manzi sesithi amanzi azabuya once a week.
Ikansile yakoBulawayo isiqalile uhlelo lokuvalela abantu amanzi okwensuku eziyisithupha osokusitsho ukubana izakhamizi sezithola amanzi kanye kuphela ngeviki.
Wamuchaya ngomgqibelo emva ukuthi wakhuluma kuvideo yakhe eyenza isolidarity ekhuluma ukuthi abantu babomama amalungelo awo amele ahloniphe.
Abayinhlanganiso yezinhlanu yezilwela ilungelo loluntu sebekweze isikhalazo sepetition kumakomishini amathathu abona ngezelungelo loluntu bekhonona ngokuthunjwa lokukhahlanyezwa kwabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Seliqongela yakwa bangamashumi amane lathoba minembili 48 inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Leli nani lengezwe ngababili abahlolwe izolo abakade bephindele ekhaya bevela kwele Botswana lakwele South Africa. Okwamanje sokusinde abantu abalishumi lathoba minembili 18 kuthi abagulayo nge-COVID-19 sebengamashumi amabili lasitshiyagalombili. Yabulala abane. Asebehloliwe ukubana balegciwene le-COVID-19 loba hatshi elizweni lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 32,862. Abekolitshini le-John Hopkins University lakwele Melika babika ukubana emhlabeni jikelele asebetholwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,027,732. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu 328,730. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezimbili. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyenwe bele gciwane leli sebezinkulungwane phose ezilikhulu 95,201. Labulala inkulungwane phose ezintathu 2,997, kwasinda inkulungwane ezingamashumi phose amane 38,075. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ikansili yakoBulawayo isiqalile uhlelo lwayo lokuvalela abantu amanzi okwensuku eziyisithupha. Okutsho ukubana izakhamizi sizathola amanzi kanye kuphela ngeviki. Emizameni yokutholisa idolobho amanzi, ikhansili isiqalile njalo ucwaningo lokuhlambulula amanzi awedamu leKami ngesikhathi belinde kuphela kokwakhiwa kwedamu leGwayi Shangane kanye lemigodi yamanzi aseNyamendlovu. Loba nje uZulu eseqalile ukukha amanzi kumachibe asedolobheni angahlanzekanga kungenxa yedubu lokusilela kwamanzi. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umasipala wakoBulawayo wazise njalo ukuba usemise uhlelo lokudonsa amanzi edamu lelowancema njengoba lingaselamanzi. Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumi sekhansili yedolobho lakoBulawayo, uchasisa ngenyathela labo lokuvala amanzi kanye nye viki.
Amanzi angenayo edolobheni esesiwatreat esipamalutshwana esesikwenza njengedolobho sesingezelile ama-hours lapho esihlala khona singalamanzi sesithi amanzi azabuya once a week. Lapho siyenzela ukuthi amanzi akhona emadamu enelise ukuthi efike i-next rainy season. So esikucelayo kuzakhamizi ukuthi silondoloze amanzi nxa ebuya njalo sihlale silamanzi sikwazi ukuthi insuku seziziningi lapho esingasoze siphela lamanzi khona.
UNkosikazi Mpofu uqhubeke ethi sebethe bama ukukha amanzi kulowancema ngoba sewomile.
Idamu lelowancema sigcine ukulisebenzisa ngeviki ephelileyo ngoba amanzi akuleli damu ebesemancane kumbe emalutshwana. Lokhu kusho ukuthi amadamu esiwasebenzisayo kathesi njengekhansili ngu-Insiza, Mayfair, Nyankuni bese siba loMtshabezi.
Emizameni yokulwisana lodubo lokusilela kwamanzi, ikhansili yedolobho isisungule uhlelo lokuzama ukuthi badinge ulwazi lokuhlambulula amanzi awedamu leKami. UNkosikazi Mpofu uyakuchaza lokho kabanzi.
IKami Dam damu lakobulawayo esingalisebenzisiyo lidamu eliba lamanzi nxa izulu likhona njalo siyananzelela ukuthi ngamanzi angasetshenziswa. Njengekhansili kathesi siyenza okuthiwa yi-study ukuthi sikhangele ukuthi amanzi lawa engahlanjululwa njani eyenelisa ukuthi esetshenziswe futhi esingathi yi-recycling. Okunye sikunanzelelayo amanye amanzi esingawasebenzisa lawa a-recycled ayenelisa ukuthi encedise kumbe ema-industry lapho kusebenza khona amanzi is part of manufacturing so that amanzi la amanye ahlambulukileyo ayenelisa ukuthi egcinelwe ukunatha lezinto. Okwakathesi njengoba ngitshilo asikaqalisi ukuthi sihlambulule amanzi, sithe sisayenza i-study singathi sayenza i-research kumbe investigation. Sithole ukuphathiswa yi-AFDB ukuthi siyenelise ukuthi siqalise ukudinga ama-experts angasincedisa ukuthi akhangele lolu daba lwe-recycling esiphe i-answer that will assist us ukuthi simove forward. So kakathesi siku-planning stage or ku-research stage. Imali le esilayo ekuyenza i-research is through i-AFDB, i-project esiyenzayo kathesi edolobheni.
Isakhamuzi semzini wenkulumane kobulawayo uNkosikazi Linda Sibanda uchaza ngobunzima ababhekane labo lwamanzi.
Indaba yamanzi le bakithi asazi lokuthi kumbe singancedise kanjani. Ukungabi lamanzi kubuhlungu kakhulu, sokubangela ukuthi kudaleke eminye imikhuhlane leminye kade sithakele kade ngekho phezu kwawona lowo velo okuthiwa khona kumele abantu behlanzekile begeze izandla bathinithini. Ngokungananzelela kathesi abaningi bagcina bengakwenzi khona lokho ngoba amanzi akhona kawekho. Lazo izinto zakhona zokubekela amanzi zakhona zigcina futhi seziletha ukungahlanzeki ezindlini. Kwezinye izindawo kunje so amanzi ahamba mthokotho. Ngesikhathi abanye besithi bona balamanzi indawo zakhona ziyabe zingelamanzi.
Usiba lukhulu wakobulawayo uNkosikazi Judith Ncube kuliviki ubike ukuba uhulumende watholisa leli dolobho imali yokulungiswa kwemigodi yamanzi, izibholane zenyamandlovu njalo uphakathi kokwakha idamu leGwayishangani okulakho ukuqeda udubo lwamanzi edolobheni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Abenhlanganiso ezinhlanu ezilwela ilungelo loluntu sebekhweze isikhalazo sepetition kumakomishini amathathu ezolungelo loluntu, eyeZimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Gender Commission, leNational Peace and Reconciliation Commission. Bekhonona ngokuthunjwa lokukhahlanyezwa kwabesifazane abathathu beMDC Alliance kanye labo bonke abalwela ilungelo loluntu elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi enhlanganisweni yeWalpe uNkosazana Stabile Dewa ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukusa lincwadi yezikhalazo le kula makomishini omathathu.
Some of our demands to the independent commissions include the need for them to facilitate for an independent
esikucelayo kula makomishini asebenza ezimele ubalisa ukubunjwa kwequla labantu abazosebenza bezimele ukuphenya lolu dabo lokuhlukunyezwa kwabesifazane ngabezomvikeli ukuthi amakomishini la enze zibe khona indlela ezikhululekileyo zokuba abahlukunyeziweyo laba benelise ukuya kwethula ubufakazi babo phezu kwalokho okwabehlelayo babotshwe abenza lokho bahlawulwe abahlukunyeziweyo laba.
Provision of reparation and compensation for the victims and their families.
Unkosazana Dewa uthi base lincwadi ngomvulo kuyonale iviki okufakazwe ngesinye seziphathamandla kwenye yecommission enikezwe lincwadi yezikhalazo yeZimbabwe Gender Commission unkosikazi Virginia Mwanikwa.
Yes, we have received a petition.
Yebo sitholile lincwadi elethwe ngabenhlanganiso ezinhlanu ezisebenzisana labesifazane becela thina njengabeZimbabwe Gender Commission ukuthi senze uphenyo.
We already started our own internal investigations.
Isikhulumeli enhlanganisweni yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union R2s umnumzana Nation Mudzitirwa ulandisa ngezinye zezehlakalo iziphathamandla enhlanganisweni yakhe esezithe zahlangana lazo.
U-Obert Masarauri wake wa-abductwa last year bamchaya eHarare. Silo Secretary General wethu we-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe u-Robson Chere bam-abductwa bamchaya e-Acturas.
Umdzitirwa uveze njalo ukuba kunsukwana ezisanda kwedlula kusanda kuhlukunyezwa esinye njalo isiphathamandla enhlanganisweni unkosazana Mo Blessing Nyambara.
Bamuchaya ngomgqibelo emva kokuthi wakhuluma kuvideo yakhe eyenza isolidarity ekhuluma ukuthi abantu babomama amalungelo awo amele ahloniphe.
Ose waxotshwayo umsebenzi ehlangothini lwababona ngokungena lokuphuma kwabantu elizweni lwe-immigration ngesizathu sokulwela amalungelo abesifazane ababehlukunyezwa ngaleso sikhathi umnumzana Nkosana Mthunzi uthi lanxa elincoma lelinyathelo eselithethwe ngabenhlanganiso lezi makungenziwa kukhethwa ukuthi ngubani ohlukunyeziweyo ngoba ziningi izehlakalo okungakhulunywa ngazo.
Nxase sikhuluma ngobubi asikhulumeni ngobubi kuthi le into enje imbi sikhulume ngaso sikhuluma ngazwi linye.
Abamanyane beloba incwadi yezikhalazo bakwenze phansi kwendikimba ethi hashtag women demonstrate, hashtag no to torture, hashtag justice, hashtag end rape. Lezi nhlanganiso zibalisa eye Women's Academy for Leadership and Political Excellence, We Lead Trust, Economic Justice for Women Zimbabwe, Female Prisoners Support Trust, leye Imbamukazi, umuzi ngumama trust. Iphinde yathunyelwa njalo kunhlanganiso ezibalisa eye UN Women, African Union Commission, SADC Gender Commission, Ministry of Home Affairs and Cultural Heritage, Ministry of Justice and Parliamentary Affairs, Ministry of Defence, Security and All Veterans Affairs, kanye le Parliament of Zimbabwe. Ukuhanjiswa kwale ncwadi yezikhalazo kuza ngemva kwezehlakalo ezimbalwa zokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwenkokheli yesifazane ephatheke kwezombusazwe. Bathi kusobala ukuba lokhu kuhlukunyezwa kwabaphatheke kumikhankaso etshiyeneyo kuqondiswe kwinkokheli yabesifazane elwela ilungelo loluntu ebotshwa mahlayana kunje kulabane abalodaba olulokhelo semthethwandaba besetheswa icala lokufuna ukuvukela uhulumende laba babalisa onkosazana Rita Nyampinga, uStabile Dewa, Farirai Kumbonzwanda, lommeli weHarare West edalele parliamente uJoana Mamombe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Live Talk lamhlanje uhlelo lobesifazane asihluzeni bomama siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane lecoronavirus emhlabeni jikelele kodwa likhumbule izihlobo ngenxa yodubo lwecoronavirus le asenelisi kulinxusa ukuba nalingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini njengoba sisebenzela emakhaya. Ibandla eliphikisayo LMDC Alliance lithi umongameli Emmerson Mnangagwa wengeze ngesikhathi esingelamkhawulo ukuvalwa kwelizwe okwe-lockdown ngoba esesaba ukubana ilizwe lingavulwa kungaba lumvukela. Leli bandla lethesa njalo uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF umlando wokubandlulula ekupheni uncedo abaswelayo ngesikhathi ilizwe livaliwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Swithan Chirodza ngodaba lolo.
Uhulumende kaMnangagwa uthethe ithuba le-COVID-19 coronavirus ukulwisa ilunga, ukulwisa ibandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa. Into esuke yayenzakala ukuthi uhulumende wathembisa abantu, wayefakwa umthetho okuthi amacala azabe thonisiswa ngamacala aqakatheke kakhulu. Kodwa sabona uhulumende eseletha isinqumo se-Supreme Court, benikeza uZulu isinqumo esivela e-Supreme Court ngesikhathi se-coronavirus. Ende isinqumo leso sesibizwa ngabantu uthwa besithi i-corona virus judgment. Zananzelela futhi mfowethu Chris ukuthi ngalesi sikhathi yiso isikhathi lapho okuthathwe okuhluthunwe khona umeli wePhalamenti weHarare West uJohana Mamombe, uCecilia Chimbiri loNetsai Maroba kuroadblock. Bayohlukuluza kakhulu amankazana lawa, behlukuluza labo esicabangela ukuthi amalunga.
Likubona njani okwenziwa nguhulumende ngalesi sikhathi? Kulo bandlululo yini alwenzayo kakhulu ekwabeni uncedo lokudla lokunye?
Ubandlululo lukhona ekwabeni ukudla. Ngenduba ubandlululo lo laluqali esitolo, phakathi esitolo. Kuqala vele ekwabeni komhlabathi, ngoba phela ukudla siuthatha emhlabathini, singalima siyathola ukudla. So yikho lapho oqalisa khona ubandlululo. Zananzela ukuthi abantu abanikwa, abanikezwa umhlabathi omuhle abantu beZANU-PF. Ye abanye bengawuthola kodwa abasoke banikezwe omuhle njengamalunga aweZANU-PF. Kuyokuthi uhulumende lo uyazi ukuthi uphethe abantu isihluku. So into abayenzayo yikuzama ukuthi amazwe angaphandle bebezwanani lamazwe aphandle. Lokhu bakwenza ngokuzama uvuselela ama-bilateral protection agreements abhidlizwa ngesikhathi sikaMgabe, ebhidlizwa ngabantu abakhona kathesi kuhulumende kaMnangagwa.
UMnumzana Swithan Chirodza isikhulumele sebandla le-MDC Alliance kobulawayo. Ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekhonale kobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uChris uphinde waxoxa lesiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma ukuba aphendule umlando abawetheswayo.
Umuntu otholakala ekhuluma into enjalo ukubana ukuvala kwelizwe yindlela eyenziwa nguhulumende ukuthi avimbezele abantu be-MDC ukuthi bengajengiseli, ngimbona nganto mina uyabe yisiphukuphuku ndini sokugcina sibili. Ngoba into le corona ibhahile emazweni wonke, khangela amazwe ala ale mali ala ma economy asebenza kakuhle, oMelika, oBritain, oRussia, khangela ubone ubana abantu bafa njengempukani njani ngenxa ukuthi abanye baphuza ukuvala ama-borders abo, abanye bebaphuza ukuthi benze iziqondiso ezabiswa yi-WHO. Sokubonakala ke kathesi ngama high rates infection, sokubonakala kathesi ngama high rates abantu abafayo. Pho thina lapha njengoba nje izinto zethu zingakami kahle kangako, bese sifuna ukuthi kona singathathi izixwayiso ezinjalo sipho ukuvula. Sisithi ngenxa ukuthi MDC ifuna ukujengisela, ngumbhedo lo yikuhlanya sibili okuphindiselweyo.
Ungathini njalo kulabo abathi amapolisa lamasocha alocuku emsebenzini wokuvimba abantu ukuthi bangahambi-hambi mahlayana phansi kohlelo lwe-lockdown.
Umongameli wethu ubaba uMnangagwa wasinika i-target e-5 million voters by 2023. Ngakho ke indaba yokudla, umuntu ezaniphefu sibili opheleleyo ngeke wathatha ukudla wancitsha abanye abantu. Thina ngapha sizama ukuthi sibakhombise abantu laba basivume basivotele nxa sokubuye u-2023. Ngakho ke amalunga wonke ezaniphefu bakutshelwe konokubana nxa siphuma ngale asihambe siyokhankasa, singancitshi abantu ukudla, singabandlula abantu njalo. Wonke umuntu kumele athole ukudla ngokulingeneyo ngoba wonke umuntu ngumzimbabweni. Umongameli wethu ubaba uMnangagwa ukhangelele abantu bonke ngopresident welizwe kaso president weZANU-PF kuphela. Ngakho yena isifiso sakhe ukuthi wonke umuntu kafide, wonke umuntu kangatholakali ebulawa yindlala. So angiboni kuna ukhona umuntu weZANU-PF sibopheleleyo ongakwenza okwinto okunjalo bana abadlule ekupheni ukudla, ngaphandle nje kokuthi unanti abona vele emulini lemuli inhlanya akawuyisweli. Njengoba nje umfundisi wamsweli emulini, ihule lalawo lisweli futhi emulini, umthakathi futhi kaswelakale emulini. So kuyatholakala konokwana, kodwa-ke iZANU-PF yena isinqumo sayo utona akufide wonke umuntu, indlala kayikhethi, indlala kayikwazi ikhadi lemhlangano, indlala ingena anyway.
Umnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZANU-PF, lapho ke limuzwe ekhuluma ecingweni loChris Kande weStudio 7 ekoBulawayo. Elebotswana selifike ekugcineni kohlelo lwayo lwe-lockdown okuzindaba ezinhle kwabanye abeZimbabwe abaphila kulelo lizwe abakade sebethole impilo isilukhuni. Kodwa labo akade sebephumile baya ekhaya ngesikhathi se-lockdown babhekane lobunzima bokuphindela kweleBotswana. Intatheli ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseHaveron kweleBotswana.
Uhlelo lwe-lockdown kweleBotswana luphele phakathi kobusuku ngolesithathu, kugqitshwa insuku ezingamachumi amane lasitshiyagalombili i-48 iningi labantu lihlezi ezindlini. Le bekuyindlela yokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Abanye abeZimbabwe kweleBotswana bajabulisiwe ukwesulwa kohlelo lwe-lockdown lona olukade selulethe ukuhlupheka kwabaningi, ikakhulu abaphila ngemsetshenzanyana ama-peace jobs. Unkosikazi Emily Moyo ohlala eHaburoni uthi kwizindaba ezinhle ukuthi lockdown isiphelile ngoba indlala ibe isingenile enengi.
Kade kungasaphumeki, kungcono ukuzwa ukuthi i-lockdown isiphelile. Mhlawumbe abantu sebengaphuma phandle badinge imisebenzi yokuziphilisa.
Umnumzana Stan Ncube uthi bekufanele ukuthi uhlelo lockdown luphele ngoba umkhuhlane we-coronavirus ungabhahanga kakhulu kweleBotswana.
Ungakhangela abantu abaningi been affected by i-lockdown. Inamba yabantu abale coronavirus kweleBotswana iphansi kakhulu. Ngakho kulungile uhulumende avulele abantu ukuze impilo iqhubeke kwamanye ama-sectors. Abaningi abakithi baphila ngama-peace jobs, kade sebethwele nzima kakhulu ngesikhathi se-lockdown.
Kodwa indlela yabeZimbabwe abafuna ukuphenduka kweleBotswana ayilula ngoba imingcele phakathi kwamazwe omabili lokhe ivaliwe. Labo abalamaphepha okusebenza kweleBotswana uma bephenduka bazamela baqale bavalelwe kwamaviki amabili bengavunyelwa ukuya lapho abahlala khona beku-quarantine. Abangalamaphepha babhekane lobunzima bokuphenduka, iBotswana isihle yaqinisa ukulinda emngceleni kuyindlela yokwenqabela ukungena kwabantu elizweni okungekho emthethweni abangaletha i-COVID-19. Umnumzana Mthabisi Dube uthi akusoke kube lula kwabandi ukungena kweleBotswana okungekho emthethweni.
Sizwile ukuthi akumanga kuhle kuma-borders, kulamasotsha indawo yonke. Lokhu kuzakwenza kube nzima kulabo abekhaya ukuthi baphenduke. Kuzaba nzima kakhulu.
Abavalelwe ngaphandle kwelizwe bagoqela abantwana besikolo ababevakatshele eZimbabwe. Izikolo zizaqala ukuvulwa kweleBotswana kusukela ngolwesihlanu kusiya phambili. ELeBotswana lilenani eliphansi labantu ababanjwe belo mkhuhlane we-coronavirus bengamachumi amabili lasitshiyagalolunye i-29, kuthi abangamachumi amabili lanye 21 sebesilile. Oyedwa walahlekelwa ngumphefumulo. Kodwa leli lizwe lithi uma isimo se-coronavirus singajika, uhlelo lwe-lockdown lulakho ukuphenduka. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngeSaburon kweleBotswana.
Ngesizwe okukhulunywa ngabalaleli baka Studio 7 enkundleni zokuxhumana eze social media.
Ikhumbule ukuthili lakho ukusithumezela imlayezelo yenu eGNAO WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Thumela wakho umlayezelo kona manje. Nanko okunye okwethulwe ngabantu abaGNAO.
Ngicela ukuthi izikolo zime kancane ngoba sizwa kuthwala umkhuhlane uyamemetheka ngesikhathi somqando. Impilo zabantu bakithi ziqakathekile. Yebo lesikolo siqakathekile kodwa ke bakithi nxa kungaba kuyikuthi abantwana sebevulile ngomqando sibonazana umkhuhlane uzamemetheka bakithi bemningi. Sizalatshwa ngani izihlobo zikaNkulunkulu njengoba kuthiwa kuncediswa ngomoya? Nxa sokumemethekile bakithi siyanxusa ukuthi ngazi yama kancane izikolo lezi ukuthiwa ziyavula. Umqando lo uJune edlule kuthi ngale kwakhona ke bese sokuvulwa ngoba kungavulwa kathe sisibone ngani impilo zabantu singaba sengozini kakhulu kakhulu. Siyanxusa sibili. Ngumama okhulumayo ngiseplumtree.
Salubona ndivalaleli phe ka Studio 7. Siyezwa sibili uma kuthiwa isikolo zizafanela zivulwe. Yebo ye vele zona zizafanela zivulwe sibili isikolo kodwa asikhangele nini impilo zabantwana bethu. Abantwana laba ngabethu, yithi abazali babantwana, yithi futhi esingakwazi ukuthi sithi yebo izikolo kazivule noma hayi izikolo zingavulwa. Abazali babantwana, abazali babantwana yibo abaleseyi enkulu kakhulu la kulento lenxanye ikhangele mina, ngoba shuwa singathi thina sizalalela yebo yehulumeni uzokutsho akutshoyo kodwa thina njengabazali babantwana sithini? Yonke into yokujika leyana ayibe khona ezikolo before isikolo sivulwa, abantu abangena phakathi laphana bachekwe abantwana bonke ukuthi baright abana mkhuhlane, ngoba niyabona lenani leli lokhu likhuphuka. Niyabonga ukukhuluma ngesikoti mbono endaweni yasekwene plant.
Ya mni kamara ngonkosi kona kuphe. Ye ngiyalibingelela bonke balaleli, mina mbuya lapho homestead ekhezi emaphisa lapha. Ye hayi siyakuzwa sibili silapha eRamutswa lapha, ngize Ramutswa lapha, nsenzele Ramutswa la. Ye hayi siyakuzwa sibili corona, corona siyakwesaba, siyakuhlonipha corona. Hayi wasibisele muva corona, siyakuhlonipha. Uthi ngaNkulunkulu yezwe isikhalazo zethu, hayi ungathi uyashesha corona la uphile. Hayi besicela uhulumende bakithi angenele emathebeleleni bakithi emandebeleni, asinikele abantu bakithi ukudla, balamba abantu ukudla ngezindlala. Lalo ungahlutshwa isithebo kodwa isithwala ulazo ubhetha kungcono. Ye izinto lazo ziyehle phela zibe phansi bakithi, njengoba sokungenela imali entsha kumbe kahle kube bed worse kulalo kade kukhona. Hayi ngiyabonga.
Umupita ngobhita seJosepha. Nazelela lapha icorona le kanya abantu abarelaxa kakhulu man emngcwabeni lapha sebavala sokuthi abantu bangahlabeli uma kungcwatshwa, ngoba ukuhlabela lakho kokunye okungathelela abantu umkhuhlane.
Laba ke ngabantu abasithumezele imlayezelo eGNAO kuWhatsApp kunombolo yethu ethi +1 202 465 0318. Ulakho ukuthumeza owakho khona manje.
Njengoba isikhathi sethu sesingasavumi uba siqhubekele phambili, wothi sikhangele ebesilazo. Seligqongela yakwabangamashumi amane lathoba minembili 48 inani lasebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ukuthi abalaleli gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,027,732. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.